eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngeSonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha, kukhulunywe ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi ngingalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye zingaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Siza kuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu le-Highlanders lele-Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshiwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lephalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lephalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwe-budget. Umgcini wekomiti yephalamende ebona amandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibili, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi isakwe ubudget lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminye izayo ifakiwe ngokuphezu wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa so lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile wenza ukuthi lelisisa ubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister of finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisa ukhona kuzwani ukuthi thina sithile. So sifakile imizet yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azengiyilisaolisekuthi kukhulunywe ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini, sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa kwenza ukuthi udubo lobu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generata, indawo esigaba amagesi sokusela ikariba, kariba ila manzi then sikhangele ukuthi wangihlalifile ngama-generata asemadala la esanyati leminyati ngala akusela lutho. Imitshini yadingwa ngama-1920s 1940s, so kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze amaspezi awatholakali. So indawo eziningi akujenerate amagesi ngoba imitshini aseyafa. Bezimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi, ngono sifake ama-generator amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani, but uzathatha isikhathi. Kodwa kwesifitshane esingakwenza ukuthi sikhangela indaba zabosola ezelanga ngoba lokuthiphile akunidi kwakhiwa iphokuthe ngamasola phane kusake ndawonye phanye-ke ewayeni kusugaya amagezi and singasitesi nabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagezi esingawa-generata ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagezi so kungasinceda ngoba kuzabhusa amagezi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagezi abaningi lezazithi kukhona abalemali ngabafuna ukufaka ama-solar systems kungaba njani ukuthi emalini indleko esibhadalwayo ngamuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kwichiphile then kuzasinceda ukuthi kuphangele kubela ma-tiselizini ningi njalo esimtshele khona umini
konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono
uyabona ukuthi inkalakata lase Zimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali kuswelakala abantu abalengqondo abafuna ukusebenza ngoba into zamagezi lezi mafuta into encane ukuthi kunga-elesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile and i-1 month iningi kakhulu
lo mnumzana Joel Gabuza umgcini sihlalo wekomithi yebona ngamandla amagezi e-energy committee sixoxelaye ese-Victoria Falls le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga. Ukwenzela ukuthi abantu bayazi usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank umnumzana John Mangutya uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizweke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa lomnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqhilwa nxa beseyisebenzisa imali yankhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi baza kwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note. Ebesiyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note. Khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusithi ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kukamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi yimali entsha kumbe hhayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha iza chabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani bobabunqube loma kujaba zama ukuthi babamba ama expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha, kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo izimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona, ubona ingane izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili, kodwa ubhubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebhenki ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngizezibhenki bekumele idinga amanye amacebo akokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi ebhenki ukuze isebenze. Ngoba kugqibo esinalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sikile ebantwini, kodwa ayikho kuma-banki. So ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi, kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu baya befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars, imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo konjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho, ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ngibona njengani i-cash ingabuya kuzaba le-price enye, ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzabe uyitshintsha ungasebenza, ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi kuye wazi ukuthi yimalini.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxela eseHarare. Wayengumsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umuyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Senganamasiko
wesenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengokulijembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lwezothando, hambe abafana bakulezi nsuku baluthola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha. Siqhubekake silo mama usakhile Liline uMadube lomnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo, ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela, kusafani lakudala, ngoba intombi wawuyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kathesi sesigijimela lokhu okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje, ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalekile, ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngase ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela, kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lezi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi, ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la seshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi hayi mina lokho ngasezokusebenzisa?
Ungakhanya ngani lo makhala ekhukhwini ongangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu? Hhayi, uyakuzela unganaso muntu ebantwini ngaphandle ungaphonga ukuthi hayi ne-long run kuthiwe hhayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni ngalana akudala yimedi athi hhayi angiboni kusiba njalo.
Ye, ungani kuwona abantu abaningi lapha-ke Baba Mdluli, khonokho kuyi-inbox kwabo lokho, kuze kuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe, kuyini khonokho kani?
I-inbox angithi yabusa umuntu usumcelele eceleni lapho kungeke kwabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe, kodwa kuyindlela elobugwala phakathi, ngoba Ma umuntu umcelela eceleni ukuthi uthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ligonywe khona ngale uma kuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjiwe. Mayathi sisemvele ngicelele SID sikhulume sibabili uma siqeda indaba yethu sivele siyiqede.
Madube, kuvele kwakumnandi kanganani ukushelwa nje lijaha lapho
nasemthonjeni? Kwakumnandi. Ngicamba amanga, hayi kwakumnandi. Sasithulula lezi hlahla lakho uphulule uphulule size siphele amahlamba. Noma uhambo la ubeshuwa fike ukuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya. Kungifana ukuthi ngiyangisala ngiyale lokhu engisala. Kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kaningi ngala.
Khona ukukwala kwakumnandi mdluli?
Kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo. Into yangkhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle. Manje kwalezi nsuku loku kwe-Facebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo. So yinto nje vele iphele masinyane. Okudala uyabe ukujulukele, so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle.
Ekhaya kukhona phela abanye lokho bekwenza?
Amakhaya sasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise zehlehlehlayo nomoya la ifoni sizakuze ufose sidingena leyo ingene kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu.
Amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane?
Hayi bayaphosa amankazana leyo into amankazana iyafuna kakhulu okudlulobayo. So sokufana sokusenza into esingayijayelanga into okufana ngabo selephosa.
Baphosa besithini Madube? Uyaqalisa njani?
Umayunivesi khona kubeyophosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongum-amba nabancana abafana sila kuzele ukuthi engaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto sebekuyengoma.
Nganto-ke uhlupho mdluli?
Ye, amantombazana asekhona ngiyakuzwa ukuthi akhona azishelelayo langendlela aba-inboxa ngakhona. Bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho. Kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labantu ababe besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleko.
Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyawagcina amasiko
ngela
manyama bayawagcina amasiko.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumike Hobe, namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo Bhutunyane.
Ngiyabonga Bhuti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi, sithabile ukuba lawe, ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa kuradio. Sithinteni udaba olukhona egudwini namhla, awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele-access ofi-social media bengadingi Connect Hubs bayithola kulokhu zena kubo-Facebook kubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Kuzawuba ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week, and i-training yenale nami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network, uyakwazi ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali noku-raise imali. So ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinis imanejwa njani, into ezinjalo.
Awungitshele Nigel, libangaki abadabuka kwele Zimbabwe abakuhlelo lolo?
Angika-confirm, abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo emalayo kodwa engikwaziyo obulawayo sibabili.
Uhlelo lolunikeza abontanga abadabuka kwele Africa ithuba lokuthi basebenze ndawonye. Ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabu lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu nabantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzama ukukwenza eZimbabwe kuza nginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathole ukuthi abantu abasha abala access to ukubona ama-opportunities zona la. Because ama-opportunities zona la anceda ukuthi abantu bezigqithile imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, qhiba uhlelo.
Ah, ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda ukuyencourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungiselela izinto, sizame ukudinga awethu ama-opportunities, sizigqithile ama-opportunities. Singene kuko internet ngedatha leyo oyitholayo na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa uthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku Facebook kule page okuthiwa yi Connect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu budi ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga budi Mike.
Kwanele kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona i-username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe muhle, mthwakazi muhle. Bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo Uvuselela Umoya.
Igudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda, igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamukele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphojonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. kuchukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo akula into abantu abangahlanganelana bayifuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye kuchukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo lombono wabo kuchukuthi yabufana ngakuthixo uyayihlala phane bakhangela ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye kuchukuthi akula lutho oluzabehlula ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto befuna ukwakha isizwe kodwa nxa bengalalimi lunye kuchukuthi kuyadilika Okwesibili sikunanzelelayo lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena lendlela abakhuluma ngayo iyafana akula sizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni ezinenye indlela okwakhiwa ngakho isizwe ngoba isitha nxa sisiza nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke kuba nzima ukuthi into le ibhidlile siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela yikho wagcina ke sibona khonapho icine echithiza abantu sebexabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa but mina bemfundisi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje lapho sebenza khona lapho inkokheli khona abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na kungasetshenzwa abantu bebambene akula lutho olungasehlula
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama lika Jesu siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona egama lika Jesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Nansi impumela emidlalo yenguqu edlalwe namuhla umdlalo lapho bezindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare lapho ezibengu Chekelo Bhanqa 1-1 iyada yanqoba iChapungu nge 1-0 iZPC Caribayona yanqoba iBlack Rhinos nge 1-0 iWange yanqoba iMshawani Stars 1-0 wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0 Njisa yomculo kanqobile malinga haya ke iboso singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele uhulumende uthi uzakwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.